Iprogramu leyinhleka kakhulu i-CSW singamazwe amaningi angadlula 140 countries. So sihlangene lapho ukuthi sikhangele ukuthi omama bancedise kanjani nge-information technology.
Kuyini elizafisa ukukwenza ikakhulu nxa sigxila kwamankazana labesifazana bemaphandleni?
So sikhangelele ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi omama ababezisebenzisa i-ICT emakhaya batrene bancediswe ukuthi i-ICT ibancedise amafoni esinawo emakhaya, ama-computers asezikolo, abantwana ba-connecte lamanye amazwe, ba-connecte lama-business, ba-connecte le-information eyabanceda ukuthi bafunde kuhle, ikakhulu abantwana abangamankazana. But i-ICT iya-expose abantwana futhi ezintweni ezimbi ezinjenge-pornography, izinto ezingekho emthethweni ukuthi zibukelwe ngabantwana. So siyakuxoxa konke lokhu ukuthi njengabazali kumele ukuthi labantu labo-teacher kumele sihluze sibone ukuthi okungena emafonini nokubukelwa ngabantwana izinto ezakhayo.
Nalolu lwazi eselilalo lifisa ukuthi libuyela ekhaya eZimbabwe, lifike lenzeni ngalo?
Uthemba sisuka lapha sesibuyele eZimbabwe sizaba lapha ukuthi sincedisane nabanye ukuthi i-ICT isebenze indawo zonke zelizwe lethu. But okunye kubeke ukuthi isetshenziswe kuhle ukuthi yakhe abantwana, yakhe izimuli, yakhe lesizwe.